soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Vuka njani mtuaka zomuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesihlanu mhlaka 30 kuMbimbitho 2018 nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
into okwakufanele ukuthi ngabe kudala yenzakala ngoba nxa sikhangela indaba zokungathembeki noma izinto ze-corruption elizweni lakithi ngezinye zezinto ezenza ukuthi ilizwe lakithi liguqe ngamadola.
Isiqalisile ukusebenza imithethwandaba ethetha amacala enkohlakalo kobulawayo laseHarare.
Siyakhumbula ukuthi uJesu wabethelwa entabeni iGolgotha ethwele izono zethu, wafa wangcwatshwa lithi iBhayibheli, waphinda wavuka ngosuku lwesithathu.
Amakholwa esiKristu aqala ukunanza ikhefu lePasika namuhla ngelanga lokubethelwa kukaJesu Kristu esiphambanweni. Inhlanganiso yeHill Zimbabwe ithi ukwethuselwa kwabantu ngabasekeli bezanu-PF kuya kusiba kubi phambilini kokhetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Isivuliwe ngokusemthethweni imithethwandaba ekhangelane lokuthetha amacala enkohlakalo kumbe ukungethembeki i-corruption. Edolobheni lakobulawayo kulemithethwandaba emibili njalo eHarare mithathu. Evula limthethwandaba izolo umahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba ukhuthaze omantshi balimthethwandaba ukuthi bathethe amacala aza kubo ngokuqotho bengeyamelanga kuhlangothi oluthile. Inhlanganiso ekhankasela ukulwisana lenkohlakalo emhlabeni jikelele iTransparency International ithi eZimbabwe ngelinye lamazwe ahamba phambili emsebenzini yokungethembeki. Kodwa ungaphela yini lomkhuba njengoba ilizwe selilenkundla ezijonge ukulwisana lawo? Sixoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Difa Dube.
Amadalela esiwabona efakiwe kubulawayo laseHarare babunkomo ukuthi alwe noma alungisise indaba zenkohlakalo, ngibona ngathi into okwakufanele ukuthi ngabe kudala yenzakala ngoba nxa sikhangela indaba zokungathembeki noma izinto ze-corruption elizweni lakithi ngezinye zezinto ezenza ukuthi ilizwe lakithi liguqe ngamadola. Kodwa-ke kakhulu kakhulu nxa sixoxa lamanye amadoda sitsho ukuthi inhlanzi ezinkulu eziyizo ezidinya amatemba yizo ezihleli zizihambela ezihamba ngaphandle emgoqweni, ezihamba ngemoto ezinhle, ezihamba ngezinto ezinhle abangabothwayo. Kodwa imithethwandaba le nxa ukuthi bayenze njalo into ze-corruption lezi ngabe lokho besa-ene ukuthi badinge amatemba besekela omandevu abayibo badinya konke kuzabe kukuthi izinto lezi zisebenza. Kodwa nxa bengathi beyifakile le nto le bayiqale khona ngale phezulu imbazo yomthetho isebenza ukuthi wonke umuntu abone ukuthi kusobala ukuthi uhulumende uzimisele. So yinto esiyifisayo ngoba nxa kungaphela indaba yenkohlakalo ilizwe lakithi selingabe lendlela yokuthi liqhubekele phambili masinyane njalo liqhubekele phambili nganjelane. Kodwa nxa indaba zenkohlakalo zingalungiswanga noma kungaze kuyenze umeni ilizwe lelana indaba ye-corruption yinto esiyangena kakhulu ebantwini bakithi. So ukuthi ziphume laphana kufuna mpela ukuthi uhulumende njengakholwa lokho akwenzileyo kube yinto azinikele yona, kodwa akungabi yinto yokuthi wenzela ukuthi akhankasele njengoba sekusiya ekhethweni lwama-elections kubonakala sengathi kukhona izinto azenzayo kukati khona kungelanto abe.
Njengokutsho kwakho Dube, ingqungquthela esikhathini esinengi kazibotshwa zikhona kuhulumende, baningi abantu abanakanelwa ukuthi benza imisebenzi yenkohlakalo kuhulumende kaMnangagwa. Kodwa esikubonileyo ekubotshweni kwabantu abake baba kuhulumende ukuthi bekubotshwa labo abaphikisana loMnangagwa ekade bekuqembu leZANU-PF G40. Kungenziwa njani ukuze imithethwandaba le umkhankaso wokulwisana lenkohlakalo ungathathi hlangothi eZimbabwe?
into qala ngifanele ukuthi labaphathi bahlukanise khona babunkomo ngifanele ukuthi bahlukanise indaba yokuthi ipolitiki ezombusazwe ngifanele ukuthi bahlukanise ezombusazwe bahlukanise lendlela izinto esifanele zenziwe ngazo ezomthetho sisekelo welizwe umthetho awufanelanga nxa sikhangela umthetho wamakhosi awufanele ukuthi ukhangele ukuthi umuntu owonileyo ngowaliphi iqembu noma ngowaliphi iqembu kodwa umuntu nxa elecala noma usesekumnankagwa isathi likamnankagwa noma ngowe-G40 akavothe depending ukuthi icala lakhe linezisekelo ezingakanani ezenza ukuthi icala lakhe likhanye ubuqotho balo
ubona abenza imisebenzi yenkohlakalo ubona ukusungulwa kwale mithethwandaba kubethusa yini bethiyana lo mkhuba wabo lo
abantu abethukayo kathesi kulesi sikhathi ngabantu abazaziyo ukuthi abekho eqenjini elikhokhelwe ngumnankagwa kodwa abantu abazaziyo ukuthi mhlawumbe bangaphansi kukamnankagwa njengabanye esibaqhangeleyo engasoze baqambe ngamabizo kathesi kodwa engazi ukuthi izimbabwe yonke njengoba ngikhuluma bayabazi abantu abasesiqenjini likamnankagwa kathesi abayibo abahlezi esitulweni duze layo umnankagwa kodwa abalamacala amakhulu abatshontshe izimali eziningi elizweni lakithi kodwa abangenzwa lutho abantu abafana lababana yibo abazakhontinyalo kube besenza ukudelela bengelandawo lokuthi kwenzakalani ngoba bazithola besesele immunity lani ukuthi vele bahleli duze lomongameli
Umnumzana Difa Dube ulwela amalungelo oluntu sixoxela ekwelebhilithane. Inhlanganiso ekhankasela ukuthula iHeal Zimbabwe ithi ukuhlukuluzwa kwabantu ngabasekeli bezanu-PF kuqhubeka kusiba kubi endaweni ezijiyeneyo zelizwe. Inhlanganiso le ithi uZulu uhlukuluzwa ngendlela ezithiyeneyo ezigoqela ukuncitshwa ukudla, ukwethuselwa lokubanjwa ngamandla ukuthi ebhadale imali eya esikhwameni sezanu-PF. Lokhu kwenzakala endaweni ezifana le-Midlands, iManicaland kanye laseMatabeleland. IHeal Zimbabwe ithi abenza lokhu ngabakhokheli bezanu-PF, abomdabu kanye lamakhansila. Inhlanganiso le ithi njalo ukwephulwa kwamalungelo kaZulu kuzadlondlobala ngokusondela kokhetho. Sixoxele ngcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana Mqondobanzi Magonya.
Abantu bebejabule kakhulu becabanga ukuthi kuza kuba lomahluko phakathi kukandoda okhona kathesi nobaba uMgabe obesaziwa ngokuhlukumeza izizalwane zeZimbabwe kakhulu ikakhulu nxa sokugijimela esikhathini sokhetho. Silokudana kakhulu nxa kuyukuthi iripoti yonale ekhitshwayo umbiko nalokhu okhitshwa yiHeal Zimbabwe uqinisekile. Kodwa-ke ngathi sikukhangele ngelihlo lezepolitics besivele sikukhangelele ukuthi sizafika isikhathini esinjalo kukhona kusazokuba kubi ngoba amadoda wonalayo wona asembusweni kwamanje abangeke bevume ukuthi bekhiphe uMgabe ngekhulu bekhiphele uMgabe ngekhulu embusweni ukuthi bezodliwa kuma-election bedliwa i-opposition. Lokho angeke kwenzeka. Ngikhona kusazokuba kubi for kankomo ngaphandle kokuthi i-SADC le-United Nations zingenele. Kuzakuba kubi kuleli lizwe.
Ngezinye indlela babu Magonya uthi ukhetho oluzayo lolu yikudlala ngesikhathi.
Ukhetho oluzayo yikudlala ngesikhathi okokuqala. Okwesibili yikudlala ngemali. Okwesithathu yikudlala ngabantu. Ngoba angazi ukuthi ngubani ozitshela ukuthi yena ukhetho lolu lukhona oluzayo nxa luza kuba khona. Uhulumende okhona kathesi engadliwa uzaphuma. Umbuzo wokuqala okumele ukuthi abantu bezibuze wona yikuthi bonabo abantu abayibona namhlanje asebebiza ukhetho yibo abantu uMgabe uthe edliwe ngo-2002 bani ukuthi uMgabe achiwe umbuso wazodliwa uMgabe kuma-election amabili alandelayo including yena leka-2013 bani ukuthi uMgabe achiwe umbuso kambe namhlanje yisiphi isiwula esizitshela ukuthi sona bengadliwa bazachiwa umbuso bewunika i-opposition akula nto enjalo for kankomo ikudlala ngemali ikudlala ngesikhathi sabantu njalo ikudlala ngengqondo zabantu lokhu angiboni sibili mfowethu ukuthi eqinisweni amadoda lawa engadliwa ama-election bazanika umbuso emuntwini ozawina vele okwakuqala angikhona ukuthi kuzafika esikhathini sokuthi kuthiwe i-opposition iwinile ngoba i-election bazayirika amadodana akasozithutha ukuthi benganikela ngempilo yabo besiyatshaya ikhu betshayela ikhu ukuthi beni-opposition umbuso angeke kwenzeka lokho isithutha nje sizitshela ukuthi kwi-election ezayo i-opposition izawina umbuso
kudaba lokuhlonipha amalungelo oluntu lapha uyakubona yini ukuzimisela kuhulumende
into yokuqala nkomo engenza ngithandabuze yile ukuthi abantu bona lava abayibona lamhlanje abaphethe intambo akekho omunye umuntu ohlukuluze usapho lweZimbabwe lomthwalazo ozula bona bona abantu yibo abantu ababulela abantu izolo yibo abantu abadalele ukugogeka kwabanye abantu izolo yibo abantu abachashisa abanye abantu izolo siyakwazi amadumba abantu abanye bebawadubha lapha abayedubha lapha khumbula abazipha ababulalayo bajikele yamthali ngale sekuthiwa ngabantu abafa ngesikhathi sempi abantu abafa after independence besezinkambeni khona yibo abantu bonaba ababulala abantu asebebesembusweni manje angiboni mina mfokankomo ukuthi into le isazokwehla bangakwenza kungasafani nezolo kodwa ukukwenza bazakuqhubeka kuphela behlukuluza abantu amalungelo oluntu kangiwaboni ukuthi aza kuba khona ukhetho lonoluluzayo lungedlula kumbe akhona ngathesi ye sizwa kuthiwa kodwa ke ayisikho esikukhangeleleyo elizweni elinjengeZimbabwe elilabantu abafunde kangaka ayisikho nkomo lokhu esikukhangeleleyo kumele sibe ngcono kungamazwe wonke aweAfrika thina ngoba likho ilizwe elilabantu abafunde ukudlula iZimbabwe eAfrika
Umnumzana Mqondo Banzi Magonya uhlaziya ezombusazwe. Kunjalo nje inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu iHuman Rights Watch ithi kulokuhlukuluzwa okukhulu kwabantu abasebenza emaplazini alima igwayi eZimbabwe iningi labo kungabantwana abaleminyaka ephansi. Amakholwa esiKristu emhlabeni jikelele aqala ukunanza ikhefu lePasika namhlanje ngelanga lokubethelwa kukaJesu Kristu esiphambanweni. Abaningi babuthene emathempelini bayakhuleka bekhumbula inkosi yabo. Sixoxe lomnumzana Angliston Spanda ongumfundisi esontweni ye-Everlasting Gospel of Christ Church. Edolobheni lakoBulawayo sambuza ukuthi liqakatheke kanganani ilanga lanamhla empilweni yamakholwa.
Ikhefu leli esikilo elePasika lilikhefu osikhumbula ngalo ukubethelwa kukaJesu esiphambanweni lokuvuka kwakhe. Kodwa ke impinde ngicuzelele ukuthi kumqakathekile ukuthi sibekwazi ukuthi iPasika kumbe iEaster yethu nxa singamaKristu akumelanga ibe ngaleli khefu kuphela kodwa kumele siphile impilo enanzelela ukufa nokuvuka kukaKristu lesithembiso sakhe sokuthi uzeza njalo nsuku zonke kodwa ke ngalesi sikhathi ke siyakhumbula ukuthi uJesu 2000 years ago wabethelwa entabeni iGolgotha ethwele izono zethu wafa wangcwatshwa lithi iBhayibheli waphinda wavuka ngosuku lwesithathu so ke kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi sikhumbule lokhu ukuthi uJesu wasifela esiphambanweni waphinda wavuka kwabafileyo
mazwibani ongathanda ukuwethulela amaKristu mfundisi ngaleli khefu eliqakatheke kangaka empilweni zawo
kumaKristu wonke jikelele engingakutsho ukuthi lanxa sikhumbula ukufa kwaJesu ngaleli khefu kuqakathekile ukuthi ukukhumbula ukuthi uJesu wasifela kuvele nje khona kube yinto esiyenza nsuku zonke esiphila sile nto esithiwa ngesilungu i-consciousness eyokuthi silapha nje sathengwa ngegazi likaJesu lithi iBhayibheli uNkulunkulu wathanda umhlaba kangaka waze wanikela indodana yakhe ezelwe yodwa ukuba lowo nalowo okholwayo angabhubhi kodwa abe lokuphila okungunaphakade so ke kuqakathekile ukuthi sihlale simkhumbula ukufa nokuvuka kwaJesu Kristu njalo nje sibe sesukuze siphile impilo ezimthokozisayo
abathayeli bezimota bona ungathini kubo
kule mvama yokuthi abantu ma besekhefini nje wonke amakhefu kungaba likhefu lokukhumbula amaqhawe eZimbabwe kungaba likhefu leKhisimusi abantu basuke babe sebesidla amabele baphuze abanye baphuze badakwe baqeda lapho bathayela izimota begijima ngeziqhubo eziphezulu kakhulu. Ngithanda ukuxwayisa ukuthi hayibo ugijima kasikho kufika njalo lanxa sisajabula sithokoza sihlangana lezihlobo lezimuli. Kuqakathekile ukuthi sikwenze konke lokhu sipede lapho siphile singafi kuma kungozi zomgwaqo. So ngiyakhuthaza ukuthi siqaphele kakhulu ekuhambeni. Mina kahle kahle ngiyathanda ukuthi ngingakhuthaza abantu ukuhamba kakhulu ngamakhefu lawa ukuthi abantu babe seduzane bangahambi mangemide bagcine bekhathele bagcine belimala. So ke kuyinto eqakatheke kakhulu ukuthi sisakhumbula ukufa lovuka kukaJesu sikwenze lokhu siyephutha siphila.
Lona ukholo lwesiKristu lulandelwa yisilinganiso sabantu abangaki eZimbabwe?
Ukholo lwesiKristu eZimbabwe lulandelwa phose ngesilinganiso sabantu abangadlula amakhulu ashiyangalombili 80% ngesilungu eZimbabwe. Lulukholo olulandelwa ngabantu abaningi kakhulu ngesizathu sokuthi kulezikolo zamamishinari ezabanali abachiyejiyeneyo bangaba ngamakatolike, kungaba ngabemethodist amawesili, kungaba ngamabrathani, kungaba ngamalandani, yibo abaletha ivangeli. So ekugcineni kwakho konke amakristu yiwo amaningi kakhulu eZimbabwe. Yikho leli khefu liqakathekile kakhulu kuzulu omningi weZimbabwe.
Umnumzana Angliston Spanda ngumfundisi wesonto ye-Everlasting Gospel of Church e Christ. Sixoxe laye ecingweni ekobulawayo. Ukuncintisa kukamnumzana Nelson Chamisa kukhetho oluzayo edinga ukuba ngumongameli weZimbabwe sokuphehle umdlandla wabasakhulayo ukuthi bavote ngobunengi. Le imbono yabasakhulayo abaxoxelo Benedict Nhlapo ekwele South Africa.
We have a leadership crisis.
Yeah.
We have a trust crisis.
Yeah.
We have a confidence crisis.
Lomkhokheli webandla leMDCT umnumzana Nelson Chamisa emhlanganweni wakhe waqala ukuhlangana loZulu weGlenora eHarare kodwa ucine usulabantu abaningi okwamagama. Lobanje ukukhethwa kwamnumzana Chamisa njengomkhokheli webandla leMDCT uje imbuzo eminingi kwabaningi kwabangela futhi lokudabuka phakathi kwebandla. Ukhanya ethathekisa abaningi kuleli bandla ikakhulu intsha. Abanye sebembiza Zim Obama ngenxa yedlabuzane alitshengisayo emhlanganweni yokukhankasa indlela akhuluma ngayo kanye lokwenelisa kwakhe ukuhlela lokwethula inkulumo yakhe ngendlela epha intshukuntshu olaleleyo. Intsha MDCT kwele South Africa uVimbai Maveruze uthi okupha intokozo entsha ngomnumzana Chamisa yikuthi mutsha ukhaliphile kanti lakukhulumayo ngokwakhathesi hatho kwakudala abajwayele ukuzwa.
Bajabule kakhulu ngokuthi lo muntu is a person anehistory eyokuthi what are the aspirations of the young people, ukuthi what are the challenges of the young people. So si feel ukuthi we can relate to him and he can relate to us njengabantu abatsha.
Le yinto egcizelelwa ngobona ngokuqondiswa kwenhlelo zeMDCT kwele South Africa umnumzana Justin Ndlovu.
Simfanisa vele laye Obama. UBarack Obama sambona thina ngesikhathi campaigner ukuthi abe upresident. Wayehamba laye ekhuluma izinto eziyenza ukuthi abantu bathande ipolitics. Nathi lana uma ekhuluma uChamisa uyenza ukuthi wonke umuntu athande ukulalela.
Ngakho lini hlangothi elinye ilunga leMDCT umnumzana Bongani Mathe ukuthi uChamisa ufakaza ukuthi ezombusazwe yinto zabatsha.
Ubonise ukuthi umdala kangakanani akusikho okuchaza ukuthi uzoba inkokheli uyinkokheli ehlakaniphileyo. Ungumntwana usakhula kodwa ke sebonisile ukuthi hayi inkunzi igijima ematholeni.
Umgcini sihlalo wentshe ebandlele MDCT kobulawayo uMlando Ncube yena uthi baziqhenya ngaye njengentsha.
Masikhangele yena sibona ihope, sibona ithemba elitsha. Ungakhangela vini izinto asithembisa zona alesifiso sokusenzela. Sibona into zamabullet train, sibona ukuphuculwa kwamaphandla esibangane ngamadolobho. So ukubuya kwababa uChamisa lokho kusitshengisa ukuthi lathi njengabantu abatsha sizakwanisa ukuphila njengabanye abatsha kwamanye amazwe.
Le yinto egcizelelwa yintsha eZimbabwe uMhlonipheni Dube.
Enye into engiyibonayo why ama youth bejabula kanje is because amazwabo azuzwakala and sifuna iZimbabwe ekhululekileyo, iZimbabwe ezokusilethela ini amathuba emsebenzi kubo bonke abantu ngokufanayo.
Ingcishi-ke zithi lokho kungaba lomthelelo omuhle wokukhanga intsha eningi ukuthi phatheke ekhethweni lwalo nyaka. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Inhlanganiso ephathisa abalambayo ngokudla emhlabeni jikelele, iFood and Agriculture Organization, isimanyane logatsha olubona ngezempila kahle eZimbabwe ekudingeni indlela zokulwisana lemikhuhlane ebangelwa ikuswela ukudla okwakha umzimba. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umnkosikazi Delilah Chikumba wenhlanganiso ye-FAO uthi babone kuqakathekile ukusebenzelana logatsha lwezempilakahle ukuze amaceba aphuma kule mihlangano aphathise uzulu lakumpilakahle yakhe.
Problems we have with undernutrition, our children are too short for their age.
Inkinga esilazo boxela i-undernutrition, ukusilela kokunye ukudla okufana lama-vitamin, inkinga ezifana lobududla.
Ophatheka emsebenzini wokutholiswa kokudla ongu-nutritionist emhlubulweni weMandebeleni ongafunanga ukuqanjwa ligama ngoba engatholanga imvumo yokukhuluma nabezindaba uthi lo mhlangano uqakathekile kwezempilakahle ikakhulu ebantwaneni lakumpilakahle yabantu asebekhulile.
Senza ama-food based dietary guidelines, sisebenzisa ama-evidence based ukuze nama wakukhulunywa ngabantu ukuthi ukudla lokhu ama-researches amaningi siwahlanganisa wonke and then bese sibuya lamayona lama-food based dietary guidelines sesisebenzisa evidence based yantsho yikho esikusebenzisayo kakhulu.
UDokotela Tondelayo Mathungu ofundisa esigabeni se-Institute of Food, Nutrition and Family Science ekolijini le-University yeZimbabwe uthi izifundo lezi ziphathisa ukunikeza uzulu ulwazi olungamphathisa kalula kumpilakahle yakhe. Njalo kuphathisa amakolishi kumfundiso enganikezwa kunye lokuxwayisisa ethi okwamanje abakubona kudingakala yikuba abantu bafundiswe indlela yokusebenzisa ukudla kangcono ngoba kukhanya sokutholakala kakuhle elizweni.
We used to worry about the lack of food. It's still a problem.
Ilizwe lali lenkinga yokusilela kokudla noma lokhe lukhona lapha lalaphaya, abantu sebezithola bekhangelana lokudla okunenge.
Lo mhlangano wamalanga amane oxoxwe ngabe-FAO bemanyene logatsha lwezempilakahle ungenwe ngabezempilakahle abamakolishi amayunivesithi agoqela i-UZ, MSU, leBindura University of Technology, ugatsha lwezokulima kuhulumende, abenhlanganiso ye-World Health Organization, WHO, i-UNICEF, i-Consumer Council of Zimbabwe lezinye. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Imiti yedale lephalamende ebona ngezemali ibikobulawayo izolo iyethapha imbono kaZulu mayelana ngomthetho ozavumela uhulumende ukuthi azethese isikwelete senkampani yeZisco Steel abe nguye osihlawulayo. Kubika obathabile Masuku.
UZulu wakobulawayo uveze ukudana lokungathembi uhulumende ngemizamo yokuthi athwale isikwelede sekampani yeZisco Steel eyavalwa okusemthethweni ngomnyaka ka-2016 ngenxa yokwehluleka ukuqhuba kuhle umsebenzi okwadala izikwelede kanye lokwehluleka ukubhadala izisebenzi. Isikwelede seZisco siyizigidi phose ezingamakhulu amahlanu amadola, i-$495 million. Isakhamuzi sakobulawayo esisakhulayo ebesikulomhlangano umnumzana Mbekezeli Hlabano sithe kungakathathwa isikwelede ngohulumende kumele kuqale kuhlolisiswe ukuthi okwabangela isikwelede leso kuyini, njalo kubotshwe labo ababangela ukufa kwamakampani ethi ngesikhathi ibhanga elikhulu leZimbabwe lidala izikwelede. UZulu wacina ebhadaliswa izikwelede kade kwazovela ukuthi abantu abatshontshayo ngobani.
Kwakulinyo kwakuthiwa yi-RPZ Health Assumption Bill, whereby abantu babegcwele lenhlanyelo lamathrekita, kodwa ngocinga zokuthiwa abantu kazana, abantu abangaholi lutho babhadale i-tax earning ubona kuklire i-DFT liyana. Nango kathesi uhulumende sebelo kwezifo steam isiyibhadale kuze kube nini, sibhadalana lezikwereti ezingacubungiswanga, ezingainvestigethwanga, esingakwaziyo ukuthi izaphelela ngabi.
Esinye njalo isakhamuzi umnumzana Phumlani Moyo uthi kavumelani lokuthi uhulumende athathe isikwelede, ethi umumo welizwe awuvumi ngoba imali leyo kumele isebenze ukubhadala odokotela abakhalale umsebenzi.
What about izinto ezaffecta abantu phansi? Kathesi ama-doctors aku-strike, but lapha sikhuluma ngokuthi sokumele sibe le-debt okumele siyibhadale ebhadalwa ngabantu, ngabahlali beZimbabwe. Why bona njengama-members of parliament bengaphumile enye indlela yokuthi babhadale?
Unkosikazi Florence Ndlovu uthe ufisa ukuthi kulandelwe isisekelo sombuso njalo kuhlolisiswe ukuthi isikwelede sadalwa yini, njalo labo abaficwa belamacala bajeziswe, ethi sebediniwe njengozulu ukuhlala bebhadala izikwelede.
Ilandele izixwayiso zika-Section 300 ye-Constitution, njalo uma bekhangelela laphana ukuthi kwahamba ngani, sicela laba ababonayo be-criminalize ngoba batshontsha imali yethu. Sesibhadala thina but sibhadala into esingakwaziyo. Sicela sikwenze i-audit, kungatholakala abawonileyo behambe emajele, sesidinwa ngokube sitshontshele izimali.
Umnumzana Paul Ngwenya uthe ibhili le efaka umthwalo wesikwelede kuZulu yenza impilo ibe nzima kuZulu, ethi kunzima ukwamukela lokho ngoba uhulumende wayebukele konke lokho kusenzakala.
Kuyinto enzima ebantwini elukhuni kakhulu ngendlela yokuthi uhulumende zonke le zinto zisenzakala ebekhona ekhangela ukuthi into lezimele zisetshenziswe ngayiphi indlela, kodwa wayekela yena kwaze kwafika isigaba esinjengasoneso okwenza ukuthi izisebenzi eziningi ezizisikostili zibe ngaphandle komsebenzi.
Ilunga ledale lephalamende elihlala kuli committee umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthe sebebhode endaweni ezehlukeneyo bekhulumisana loZulu, njalo kusobala ukuthi abantu sebediniwe ngokuthwala izikwelede ezadalwa ngabantu abalutshwana.
Umbono yabantu ephumayo ichiyachiyene, kodwa engakutsho kakhulu okuphume sobala ebantwini ngokuthi abantu sebediniwe yikuba yibo ababelokhu bethwala izikwelede zemali ezidliwe ngabalutshwana.
Umhlangano lo ububizwe yiphalamende njalo ubukhokhelwa ngamalunga edale lephalamende ahlala kukomithi ebona ngezemali. Umthetho lo ozavumela ukuthi uhulumende athathe isikwelede kwenziwe ngozibandlela lonyaka, kodwa awukadluli edale lephalamende. Ikhampani yeZisco Steel yayilezisebenzi ezingaphezu kwenkulungwane ezinhlanu. Amakampani amaningi koBulawayo kanye lelizweni lonke jikelele ayesebenzelana lekampani yeZisco Steel lawo avalwa, amanye aphungula izisebenzi kuthi amanye asethwele nzima ukuthi athole insimbi lokunye ezazikuthola eZisco. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Nansi imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ezadlalwa lamhlanje. Iqembu leHighlanders lizadlala leTriangle United eBaba Fields koBulawayo phela. IShabani Mine yona izadibana leqembu leNichrad eMaglas.
Jesus, I'm
Ngiyazwisisa kuphela yengoma emnando kwamagama ingoma ethi wabethelwa uJesu ingoma siphiwa ngumuyi uSifiso Ncwane. Sichayela lina phela makholwa njengoba kulilanga lokubethelwa kukaJesu namhlanje kulikhefu njalo lePhasika. Hayike izindaba zekuseni ziphelela khona basihlobo zami, hlanganani lo Chris Gande kundaba zakusihlwa half past 7 ntambama. Mina elami ikhefu lePhasika seliqalisile, asidibaneni ngomvulo kuhlelo lunye olivalelisayo nguntungamilinkomo nkololokwana wamatukandulu.